IZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngenani eliphezulu labomama abafa bebeletha. UDokotela Andrew Muza, umqondisi wezempilakahle esiqintini seGwanda, uthe sinesizathu esidala lokhu yikuzwelakala kwezimoto ezithwala izigulane, ama-ambulance, ikakhulu ezibhedlela lasemaklinikhi asemaphandleni. Umuza uthi okwakathesi izimoto ezithwala izigulane zimbili kuphela, sithi eyodwa isesibhedlela semanama kukanti enye isedolobheni leGwanda, kungenani lokuthi kulabantu abaziinkulungwane ezilikhulu lamathumi amane kule ndawo.
Abantu abangu 140,000 bebethembele kuma ambulance amabili kuphela. Imthabezi ibilayo kodwa ibisihlezi ingefileyo. Yibo ubunzima ebesibhekane labo. Besisebenzisa imota ezimbili kuphela ebantwini abaningi kangaka besilomthwalo onzima.
Wengeze ethu lethemba lokuthi nani labo mama abafa lapho bebeletha lizehla kulandela isipho semota yesigulane egitshwe ngabenkampani elungisa isamende ePPC.
Kasiyilondolozeni ke li-ambulance ukuze isincedise. Enye injongo yethu emqoka yikuthi sehlise inani labomama abafa bebeletha. Ama-ambulance alomsebenzi omkhulu ngoba kuyiwo athwala abagulayo ebasa ezibhedlela ezikhulu ngokuphangisa. Silethemba lokuthi limota izakwenza umsebenzi ube lula.
Umqondisi we-PPC eColin Bon, umnumzana Alan Chabangu, uthi inkampani yakhe ithola inzuzo kuZulu, ngakho-ke kungumlando wayo ukubisela ingxenye ngokuphatheka kwenhlelo ezifana lalezi, esithi ngaphambilini bancedise isibhedlela esikhulu seGwanda ngokuthuthukisa indawo okugcinwa khona abantwana lapho begula.
Lingayigijimisi, liyigijimise kokuphela la nxa isithi hayi nathisanamanzi lingayinathisi, liyekele khonokho lunjalo ithi hayi lesayiphiwa ngeyamahara. Hayi, ingenzi njalo. Ngeyenu isingumntwanenu. Isiphakamisile thina njenge-PPC. Ayikiliphakamise lani ilisebenzele, ilincede.
Unkosazana Isabel Ndlovu, isakhamuzi eMthabezi ward 6, uthi limota izasiza kakhulu omama abazithweleyo lapho sekuthe baba nengxaki sekumele bagijiniselwe ezibhedlela ezinkulu.
Uyazi samangala saba lokujabula okumangalisayo ngoba iambulesi izinyawo ezimangalisayo okokuthi nxa izigulane abazithweleyo sebegijinyiswa sokulobuzima kumbe bayeGwanda kumbe baya koBulawayo kube lula. Silokuthaba namhlo kumangalisayo, silokujabula.
Ukhansila kaward 6 umnumzana Canon Skula uthi izakhamizi besezibhekane lobunzima bokuya ezibhedlela ezikhulu ngoba imoto ebithwala izigulane eMthabezi ihlezi isifa.
Izakhamuzi ziphakeme kakhulu bekulokuzima ngoba isibhedlela lesincanga umntese selisehlile ukuthi aphumelele ukuthi lapha bamkwanise ukumelapha bamseGwanda. Bekukhulu kakhulu ukuthi imota ihambe yefika ngesikhathi ngoba imota ebesilayo isiliyana ebisiguge kakhulu.
Imbiko yokusilela kwezimoto ezithwala abagulayo iza ngesikhathi kulokukhonona emphakathini ngenyathelo likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lokuthengela izinduna imota. Iningi lithi uhulumende bekumele athenge izimota ezizasiza umphakathi ezifana lama-ambulance. Albert Nube, owendaba ze-Studio 7, eMthabezi, eGwanda.